usizo luyakhanya kodwa likakhaluka khanyi kahle njengoba mina ngikhuluma ngingummeli we-council ngikhuluma nginje mbona sine-lead trust engathi iyazama kodwa ukuzama kwayo mbona kumawadi amatatu thina sina amawadi angu-25 nxa sikhuluma yikuthi akulalutho ngoba kuwadi naleyo abasebenza kuyo maybe babebe ku-village eyodwa nje so nxa kunjalo kuyabe kusitsho ukuthi akulancedo olukhona yesi abantu bebekhangelele ukuthi mbebe singaba lama-organization angasinceda kodwa kusanzima and okwenza kube njalo ngoba yena uhulumende kakadiclare ukuthi kulendlala eZimbabwe
abatholayo kumawadi ona lawa amalutshwana baphiwa okunganani
noma bengakaphiwa ngizakhuluma nje ama-figures engilawo njengo-councilor njengo-council chairman we-Bingara DC mbona bapromise ukuthi bangathola ama-50 kg omumbu 10 kg ebeans indumba then the 4 liters ye-cooking oil per household akudinga ukuthi abantu bangaki ku-household yona leyo kodwa noma bengu-20 kumele kube njalo kodwa njengabantu abamnyama thina singama-extended families which means khonokho kuyi-50 kg kumele kuzuze maybe ama-household angu-10
Tolo kodwa iyatholakala impuphu othukela kanye lokunye okumqoka empilweni kaZulu.
Ya kusangathi kusatholakala kodwa ama-symptoms ukuthi ngelinye ilanga kuyavuka kungekho kuyakhanya ngoba ngiyakhangela amaviki amabili adlulileyo ithukela like lachacha mbijana sathi ha athi indlala iyafana nomuntu okhombisa inkazana uyaqalisa ukukhuluma mbijana kodwa inkazana iyeza bona ukuthi umuntu ukhuluma hani so lakho ithukela like lachacha eviki ephelileyo impuphu layo ikhanya ngekangene national food is not the national food esiyaziyo nsuku zonke kutho ukuthi siyafika kubo September kuyabe sekulala umango yeziko sibisi
abadala imali yokuthenga ukudla khona balayo
imali bangayithola ngaphi mgomo ukwazi ukuthi iusa somali yethu ngiyabanikazi we cannot print it ngoba ikeshi sihluphe even ekhaya ayitholakali abantu bayagcina sebephila ngama-butter trade umuntu abuye lokho ngamagogogo komumbo atshintshe inkomo laba bayabe bethola idola bayabe belenhlanhla kodwa idola zinzima ukulithola emakhaya mgomo